Ngokwemfundo wazicinela esigabeni sika grade 7 kodwa usebhale ugwalo osolunconywe kakhulu liningi labafundileyo kulaye. Siyekhuluma ngensizwa yaseMatole ePlantry umnumzana Mathambo Ncube osethule ugwalo olulesihloko esithi umbango wedlozi. UBenedictine Sapho uyalandisa.
Umbango wedlozi lugwalo lwakuqala lukakhulekani Mathambo Ncube. Lesizwa ithotshulwe yingwe ngo-1977 wasesiyafunda eMathole ePrimary. Ngesebibi uthe efika kugrade 7 kwabe sekukomlindi uyagcina ngenxa yokuswela imali yemfundo esekondari. Ukuthi ikhanda libukhali kwahle kwabonakala ngoba waqala ukubhala izinkondlo lendatshana ezazifundwa lasemsakazweni. Uncube uthi ugwalo lwakhe lolu alulobe ngokuchophelela elandela amasiko esintu lulotshwe ngobuciko obukhulu.
Mina nje mangiqala ukuloba umbango wedlozi ngangazitshela ukuthi ngiloba ugwalo mhlawumbe ngangithi ngiloba nje indatshana ekhasini labalova kithi. Ngase ngithola izicelo eziningi amafoni ngingasakwazi nokulala ebusuku abantu mangibhalile nje bathi hayi sicela lolo ugwalo luthi umbango wedlozi. Sicela ugwalo luthi umbango wedlozi ukuthi hayi akulona ugwalo lolo ngizibhalela nje indatshana yakho. Kwayakwaya ngaze ngabona ukuthi kanti ake ngenze le nto efunwa ngabantu ngingenzi into ethandwa yimi.
Uthi okwamanje luthengwa okwamakukisi ebusika.
Luthengwa ngamaXhosa, luthengwa ngabakwaZulu. Bachaza ukuthi angithintanga abakithi kuphela kodwa ngithinte zonke isizwe esinkulu. Abanye nje yingoba ulimi bengalizwa kodwa sengithole izicelo eziningi kakhulu ukuthi lolu gwalo ngiluguqulele kwezinye indlela.
Isiphalama lasenhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mercy Mvundla uhaya ulimi olusetshenziswe kulolu gwalo lendlela udaba lwakhona oluthathekiswa ngayo.
Ngiyakuvumela ukuthi ulinga abadala labo bonke abasebenzinkulu ukuthi bazame ukuthi balithole. Umnandi uyateka uyakuvumisa ukulubamba nje awulubeki phansi kuyahle kulume ulimi olusetshenziswe lapho.
Ingcithi kwezesintu umnumzana Obedini Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthi nabangakholelwa emadlozini bazithole ingwalo ezinje njengoba zithinta impilo lamasiko eningi labansundu.
Ngikhuluma ngevunulo eligqugquzela elakhayo nalokulifundisayo siyisizwe esimnyama namasiko wethu esifundisa kakhulu ngempilo nemvelaphi yethu ukuze ngiyeke ngifunde belikhuluma ngami uqobo.
Lolu gwalo selutholakala ikakhulu kumalungu enhlanganiso yabalobi bakithi kwele-South Africa naseZimbabwe. Ngaphandle kwalolu gwalo uMathambo Ncube ulenkondo azibhalayo esegwalweni oluthi Sigiyango Lwethu. Yena-ke uthi thintana nenhlanganiso yabalobi bakithi ekhasini labo kuFacebook loba uqonde kuyenta ekhasini leFacebook uzitholele lobo nandi. Ngamelesudo 7 Johannesburg kwele-South Africa iwuBenedictine Mhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iWoza iqhube inhlelo zokulimukisa abazali elokitshini lenkulumane ngemithetho ephathelane lezemfundo kanye lemilando abalayo njengabazali. Kubika obathabile Masuku.
Uhulumende weZimbabwe wavumelana namazwe emhlabeni jikelele ukuthi uzatholisa abantwana bonke imfundo yaphansi kungenambadalo. Kodwa isimo esiselizweni asitshengisi lokhu. Kunemali esemthethweni eyabekwayo emele ibhadalwe kodwa okwenzakalayo yikuthi imali ekhishwa ezikolo iphezulu kakhulu. Abenhlanganiso yeWoza baqoqe amalunga awama-school development committees kanye labazali enkulumane ukuthi babachasisele imithetho le ukwenzela ukuthi bebekwazi umlando wabo ezikolo. Unkosikazi Jennifer Williams, umqondisi weWoza, uthi sebeke baxoxisana namalunga edale lephalamende akhangele ngezemfundo mayelana lezivumelwano ezenziwa nguhulumende ngokuphathelane lezemfundo.
IWoza sahamba last week eParliament sasazokhuluma le-parliamentary.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Nicole Lungu olilunga le-SDC committee uthi uhulumende ukhuluma ngokufundisa abantwana kungelambadalo kodwa usesithi usedinga ukubhadalisa abantwana ukuloba imihloliso ka-grade 7 kanye lokudla esikolo.
sikhangele izinto ezethulwa nguhulumende ekhangele ngelungelo lezemfundo. Okokuqala, into eyenzakale maduze nje e-grade 7 examination ukuthi uhulumende yena uthi uconstitution ubethenza afundisa abantwana mahhara kungela mbadala, kodwa khathi sinxa sikhangela usesayi i-examination fee ka-grade 7 and i-examination fee ka-grade 7 leyo kuthiwa yi-$6 ibhadala 2 years. Ingeze ibhadale 2 years, abantwana abaningi abasabhali u-grade 7 because abazali abayi-afford imali yenaleyo. Okwesibili, uhulumende uyaphushela umlando yakhe ebazalini, especially imlando yezokudla leyo. Iletha ukudla ezikolo, ukudla kwakhona singathi ngumumbu ongelasitshebo and umumbu wakhona kumele ugayise ukuze ube yimpuphu, kumele ube lesitshebo, kumele ube lenkuni. Umzali ozathi wehluleka ukufaka ukudla etafuleni endlini, esikolo sokumele ayithenge inkuni, sokumele athenge isitshebo sokuthi umntwana lana adle. Khonokho nje kuyephula ilungelo lezemfundo.
Umnumzana Mfundi Ndlovu obemele esinye sezikolo uthi abazali babhadala izimali eziningi ngenxa yokuzama ukuthi abantwana bebe lempilo engcono.
Uhulumende weZimbabwe kalandeli izinqumo azenzayo isikhathi esiningi, kuze sekunika umphakathi kumbe abazali umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukuthi khona babone sokulilungelo noma kungayisikho kulilungelo ukuthi bakwenze, kodwa babona sokunganiswa kulilungelo labo ukuthi khona bangenele esigabeni sikahulumende okumele anjani asenze. Kanti ingxenye kahulumende bagcine sokusiba yiphathi yabo ukuthi khona ngokungazini kwabo babona inganiso kumele kube njalo, ngoba i-directives nxa ibuya ibuya iwela kulo ophansi ukuthi uyafuna kumbe kafuni. Ngenxa yokuthi kazi umthetho kasamelanga azilele sephongukuthi khona kuthiwe senze lokho.
Abehoza baqala lomkhankaso ngomnyaka ka-2005 lapho owagcina kubotshwa khona ndawonye labantwana besikolo betshengisela ukuthi uhulumende anikeze abantwana imfundo kungela mbhadalo. Umthetho okhona walotshwa ngomnyaka ka-1995 kodwa awukaze ulandele lanxa uhulumende ezigqaja ukuthi ulemfundo ephezulu. Ikomiti ebona ngezemfundo ikhangelelwe ukuthi ibhode idingisisa izifiso zabantu mayelana lokutholiswa kwemfundo, njalo isifiso ngesokuthi bazaphuma lezinqumo eziphuma kumphakathi. Uhlupho lweZimbabwe yikuthi isikhathi esiningi izinqumo zivela kuhulumende hathi ebantwini. Lalapho zivela kuye uhulumende yena ngokwakhe kazilandeli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.